Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ukuthi lo 7 nesonto mhlawumbe kuNhlolanja 2022 uMkhwebudube. Endabeni zethu lamhlanje, bayaqala abantu eZimbabwe ngemingcele elokhu ivaliwe. Ngoba uhulumende sewayekethisa izikhondiso zokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
Umkhuhlane lo sesiphila lawo. Kaso umkhuhlane ukuthi sizawumelela uphele, kawusaba uphele.
Bakhankasa abangene kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngombimbido.
Anginamali esikhwameni engiyithembisa abantu ukuthi khona ngizakhupha ngenze lokhu.
Kwezamasiko sixoxa ngokusungulwa kwesizwe sikamphakathi.
Zilikazi kamajobana, inkosi yezwe lonke ikhona. Inkosi yezwe lonke.
Sanethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu ababili babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi baphika phose amajumi ayisikhombisa 67 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzekela ngesikhathi abantu abaningi besithi sebezama ukubhanda impilo ngendlela ezijiyeneyo ngenxa yokuthi uhulumende siwayekethisa izikhondiso ze-COVID-19 lockdown. Umavisi Gama uzethulela lolu daba.
Kulabantu abathi uhulumende kumele avule indawo zonke ukwenzela ukuthi besebenze kahle kulandela ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Umnumzana Victor Dube uthi kumele ivulwe imingcele yonke ukuze abantu benelise ukuthenga njalo bethengise impahla etshiyeneyo.
Amazwe lawa amakhulu lawa oBritain sebebona ukuthi umkhuhlane lo sesiphila lawo. Kaso umkhuhlane ukuthi sizawumelela uphele, kawusaka uphele. Njalo sebebona ukuthi hayi esesikubona kathesi ukuthi sisazidinga amacebo ukuthi sizame la ukuthi umuntu engabanjwa umkhuhlane singamlapha njani. Ngoba usungumkhuhlane njengomvimbane, umvimbane kawulaphi. So kuyinto esiphila ngayo ukuthi abantu behluleke ukuphila ngoba kulomkhuhlane hayi akuncedi lutho.
Udube uthi abantu kabasazilandeli isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Uthi sebephila njengalokhu ababekwenza ungakaqhamuki umkhuhlane weCOVID-19.
Sokukhanya ngathi uhulumende ungemuva ukwenzakalayo elizweni. Ngoba abantu konke ama singathi khona ukuthi abantu bemele bemukuhamba ngesikhathi ezinje benze lokhu lalokho hayi abantu bengasakulandela ukukhuluma besithi sesenza lokho sokusiba ngcono kubanje hayi ukukhuluma nje but ebantwini vele bekungasekho lokho kwe lockdown.
Kodwa kulabanye abathi kuqakathekile ukuba abantu bezilandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabo kungumnumzana Ngqobizitha Khumalo.
Umzimba unganikwa amagciwane angelamandla awesifo. Awesifo esengena. Kutsho ukuthi umzimba ebesuzulungiselela amasosha esekhona. Ngiyakhuthaza kakhulu uhulumende, ngikhuthaza kakhulu iministry yezempilakahle ukuthi benze konke abakukwanisayo, abakwenelisayo ukuthi umuthi lo ulungise lapha eZimbabwe. Singabonahlekelwa yi-foreign currency sithenga umuthi lo phetsheya kolwandle thina silakho konke ukuthi sisilungiselele thina.
Uhulumende ukhuthaza uzulu ukuba azivikele kumkhuhlane lo ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization, WHO. Udokotela John Mangwiro, umsekeli kamphathintambo wezempilakahle, uthi kumele abantu bezivikele ngoba umkhuhlane lo uguquka sonke isikhathi.
All the waves, they start elsewhere and then they spread all over the world.
Amagagasi wonke aqala kwezinye indawo abesesabalala umhlaba wonke. Sesikwazi mayigagasi lingaqala kwenye indawo lilakho ukusabalala umhlaba wonke. Yikho nje kuthiwa lubhubhane. Kungakho njengohulumende kumele njengabantu sizivikele, sihlatshwe ijekiseni.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba sedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 230,402 asebachapha igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo sewabulala abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5,362 asebajovwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 okwakuqala bedlula izigidi ezine 4.3 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Bakhankasa endaweni ezithiyeneyo kobulawayo abangene kukhetho lwama-by elections oluzakwenziwa ngoMbimbido. Abaxotshiswa edale lepalamende libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzola sebekubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kuningi abakuthembisa uZulu abakhankasela amavoti enkulumane lePhumula okuzakwenziwa ukhetho lwama-by elections. Bakhona njalo abangathembisi lutho uZulu. Omunye wabo ngumnumzana David Ndlovu oncintisa ukuba ngumeli wenkulumane edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Wa ukhethe ngabantu. Abantu awufanele ngibathembise. Abantu fanele uyenze ngoba nxa wena usukhethiwe ePhalamende nguwe isikhulumi sabo, nguwe owenza abantu. So ngizakwenza wonke abantu abayengenelisa udingwenzi. Ngingakile ngasebenzela kwabantu bayakwazi abantu benkulumane bayakwazi ngasebenza njani ngiwungikhansila. Labantu bakobulawayo bonke bayakwazi ngasebenza njani ngiwungesikhathi ngingumeya. So ndiqinisa abantu bakobulawayo bayakwazi ngingakathi ngikuchasise khonokho. Ngiyafuna hatshi manje bathi siyafuna abantu kade senkulumane bayakwazi abamelwanga. Umuntu obamele kasashe inkulumane ngawo amaphela ama-problems enkulumane azwa ngumuntu othala inkulumane hathi ungahlala inkulumane.
Umnumzana Eldamian Gideon Mangena omele ibandla elikhokhelwa nguMonzora uthi uzahlala phansi labantu akhulumisane labo ngababhekane lakho.
I-constituency yenkulumane ilamawadi amathathu. Kufanele ukuthi khona ngibe labo emhlanganweni okungangokuthi batsho bona ukuthi abakufunayo kuyini. Ngileqinisa ukuthi amawadi amathathu balezinto ezehlukeneyo abazifunayo. Bese sikhangela ngemali le ezabe ikhona eye-CDF ukuthi singayicazulula njani ukuze isuthise abantu kwindleko zabo abazifunayo. Mina angilamali esikhwameni engiyithembisa abantu ukuthi khona ngizakhupha ngenze lokhu. Imali iphuma kuhulumende. Ngokwethembeka kuka MP imali leyana abeseyehlisa ke isiya ebantwini. Abantu basebesitsho bona ukuthi khona imali le ifanele isebenze ngendlela enje lenje lenje enguthembisayo yikuthembeka ke ebantwini.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ofisa ukumela iPhumula edalela eParliamente ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi ufisa ukuba abantu bambisele ukuze aqedise lokhu abesekuqalile.
Izithembiso engingabathembisa zona mina ngezokuthi njengoba kuyindawo eyabadala, kuyindawo elama-childhood families amaningi, indawo njalo elama-youth angasebenziyo, ngiza continue njengoba imvele sengiqalisile ukulwe indawo yethu yePhumula ukuthi ithole usizo oluvela kuhulumende, ithole njalo ukuthi abantu youth ethu akhone ukuzimela, akhone ukuthola ayizinto ezizabenza labo bazisebenze bathole i-income.
Akwaziwa ukuba uZulu uzakhetha bani endaweni ezichiyeneyo ngoMbimbitho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwemabhandleni namhla siselubhane esabelweni seMatabeleland North silo ezotshisa sibandla oxoxa lesakamuzi.
Mnumzana ngubani laphaya igama?
UJoseph Khosana. Ngiphume ekhona emadundulini.
Wemadundulini? Uphansi kwaSobhuku unduna wona?
Ngiphansi kaSobhuku uBig Boy Dube.
Induna man.
Induna mapiwe.
Mapiwe. Yee. Isigabeni lapha kuyini ehlangana lakho kunzima kumbe kwenzakala izulini le?
Izulu alikani silukhona liseulizwe. Lokhu
kwa. Bilingalini
mina hami singakazi.
Mm.
Isingalini khona liseulizwe. Bekumele nje siqalise namuhla manje sesibanzeni.
Okay. Bilime kazi kulima.
Yee.
Kodwa seliphuzile phela ngoJanuwari
kathi sizakwenzana likho
emathathu. So lapha ke nxa sikhangele isigaba sakho kuyini okuhluphayo kakhulu okubonayo?
Lapha sithole udubo lwemali lapha. Hayi imali ke yona yinkinga ekuhlupheka ngakho kakhulu.
Belifuna imali yani kakhulu lapha ke?
Phela impilo yomuntu yona vele imali.
Wawujala uyithatha na?
Andi ngangisebenza
usikeliswe
hayi ngaretire kakezi tese sibuya lapha emakhaya siyazuza khona ukukwenasa sikuzuza kungama-GRD khona ukukwakhona ukuthi ikhetshi yakhona uyibone kumele uyothatha igrosari imali ngokwayo vele awuyitoko
uthatha igrosari
hayi igrosari uyayizuza ngaleyo mali kunoku
kodwa uyithathe
hayi imali ayikho
imali ayikho ukuphatha njani wona njengoba kuyimali yakho ependeni
yikho phela ungamphathi kuhle ngoba ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mina ngile mali engiyihola yepentsheni but ngingayizuzi
ubusebenza
modern furniture kobulawayo
okunye laba esigabeni ngaphandle kwemali kuhamba njani kodwa lihleli kuhle nabantu akula budlwangudlwangu akula buhlukuluzana akula kuqibelezelwana inkomo yonke into njalo akula maseli
masela khona kakhulu abantu abethona bantwana abancane yiba bale kinga kuphela kodwa ke hayi thina
bale kinga yana bantwana
ubusela nokutshayana begamlana ngamahlofu
bebangani
ekunatheni kwa ekunatheni njoka
banatha
banatha kokusola kokuthiwa yitshengulu kuthiwa ngumatshengulu
uchipilele
udola for two yikho kuba kubulalayo abantwana sebenzi
manje njengamakhaya wayelingakhuzi
siyabakhuza kodwa ndoda bagcina lawe bengakutshaya futhi kathitha abantwana balentirena
kathi abantwana ngazi bedilelazosela
lohayi abantwana abantwana zandaye hayi abantwana basasiphathile basiphathi kuhle sibeni
khona-ke elizweni labo bona njani into zomsamba kuhle lelizwe
aziyahamba ndoda njengobana vele lapha kunzima lapho uyakwazi layo njengoba wasuka nje khona alapha kunzima
lapoalapha
kunzima lapo sasithe ngcindi okukhulu la esebenzi zimthee down kokuyalo ndoda la uyatshintsha
kufanaaukufanaaukufanaa
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda ungadinwa lakusasa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wezwekazi le-Afrika we-African Union uqale umhlangano wayo namhlanje e-Addis Ababa kwele-Ethiopia lapho inkokheli yamazwe ekhangelelwe ukuba sizakhuthazana ukuba kuvikelwe uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 njalo kube lobudlelwano obuphakeme phakathi kwamazwe athiyeneyo. Kukhangelelwe ukuba kuzaxoxiswana njalo nezombusazwe ezomvikela lokudla. AbakuGuinea National Transitional Assembly benze umhlangano wabo wokuqala izolo ngokulungiselela uhulumende kazulu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Alpha Conde ngomnyaka ophelileyo. I-Agence France Press ibika ukuba iningi lalabo abangene umhlangano lo ngabathuthuna intambo zombuso. Elerussia libikwa ukuba selikuzinga eliphezulu lokulungiselela ukulwisana nele-Ukraine. Ababona ngokwenzakala kulelo lizwe bathi elerussia selifake imibhobho eminingi emngceleni wakwele-Ukraine njalo ibutho selilungiselela ukuzilolonga. Lokhu kubikwa i-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya nesizwe sikamthokazi. Siyakwamukela kuhlelo ngwenu.
Baba uDube sanibonani nabasakazi bonke kanye nabalaleli. Kwakungumnyaka ka-1822 lapho esizwa khona kuthiwa inkosi uShaka yathumela inkosi uMzilikazi ukuthi mayihambe iyokudliza inkomo esizweni sabeSuthu lapha nesizwe sikaHanisi. Nesizwa abanye bethi inhloso yalokho kwakuyikuthi inkosi uShaka izame isu lokumsusa okamashobana eduze kwayo ngoba yayi isilo isila lo mbono ukuthi kungenzeka mhlawumbe abe impazamo kumbe ongaphazamisa umbuso wayo. Abanye njalo bathi kwakuyinhloso ukuthi mhlawumbe afika abulawe lapho. Yikho besizwa thina injuba umfo kamashobana inkanyamba emakhandakhanda ukuthi makahambe ayohlasela isizwe esabeSuthu uzokwazi ukuthi adle lezo zinkomo. Ukuthi sibe nomqondo ukuthi inkosi uShaka yayifuna ukuthi inkosi yethu yabethwakazi mayibulawo nongumsungulu wesizwe sakithi, kuyikuthi yamnikeza amabutho ayengabobaba kumbe into amakhehla asemadala ayelwe izinto zakudala esegugile. Kodwa inkosi uMzilikazi ngenxa yesibindi yayinaso sizwa kuthiwa yahamba labo okhulu laba ethi kwathi noma befika laphana yenza isu lokuthi ke isizwe lesiyana njengoba sasiyisizwe sasihlala ezintabeni okwakuthi izitha zaso nxa zisiza zisona bese siginqa amatshe siginqa amatshe uzokugcina kuphahlazeka amakhanda amadoda amaningi kugcine kufe abantu abaningi. Izizwe zonke zazizama ukusihlasela sasenza kanjalo sigcine izizwe ezibalekile.
Yenzani inkosi uMzilikazi sokunjalo ngwenya?
Inkosi uMzilikazi ithe mayifika laphana yenza isu lokuthi iyenze impi ezobagada okwenza ukuthi bona bathi nxa besizwa kusiba lo muntu omemezayo ngapho ohlangothini lenkosi uMzilikazi ethi nansi impi yenkosi uMzilikazi singenile, kanti babaleka bathi baye emgedeni lapha embalweni ababecatha kuzo, kanti amabutho asebalindile. Kuthiwa lapho bathola sebelindwe ngejozi wakhala umkhonto endodeni ngoba yikwehlulwa kwabo. Inkosi uMzilikazi yaziqhuba-ke inkomo isibheka ekhaya leKwaZulu. Nokwathi nxa besendleleni inkosi uMzilikazi yakubona kuyisu noma kuyithuba elihle lokuthi la izisungulele ayo isizwe ezosikhola ngendlela mhlawumbe ethe ukuhluka laphana kweNkosi uShaka. Yikho ke bakhulumisana namadoda ayihamba nawo kwagcina kuvunyelwana ukuthi hayi bobo azingayi zonke inkomo ngale enkosini uShaka, sikhambiseni nje zizacile siye ezinhle. Yikho ke ithe ifika lapha yadlula khona kwaBulawayo kwasiywa lezo nkomo ezashiywayo. Kuthiwa ngaleso sikhathi inkosi uShaka mpela yaze yayixomelisa inkosi uMzilikazi ngembazo eyayikhombisa ukuthi ke uMzilikazi usengumuntu ngempela osebe nohlonzi ebukhosini bakwaZulu, ngamanye amazwi usecishe efane naye inkosi uShaka. Nokwathi ke kungakapheli insukwanyana ngoba inkosi nendlebe eziningi wafika endlebeni zenkosi ukuthi hayi bo uMzilikazi lezi nkomo aziletha zazingaphelele kahle kahle waletha ezizacile lezi ezinonile wazithathela yena. Awu yathukuthela inkosi uShaka yasithumela abantu izithunywa ukuthi maziyolanda lezo zinkomo lezo. Kuthiwa nenkosi uMzilikazi naye yafika yaphendula ngokunganaki ngempela ngesibindi esiyisimangaliso yathi hayi hambani yomtshela uShaka ukuthi makabuye azozibhekela yena lezo nkomo mina ngangizazi. Awu yathukuthela inkosi yathumela futhi izithunywa zesibili lezo esizokuthiwa zathi mazihamba zahamba ziphethe umlenze. Ngalezo sikhathi umlenzo kwakuyinyama eyayidliwa ngabafokwazana, kwakuyinyama eyayidliwa ngumuntu odelelekile, umuntu njekazana ongeyena umuntu obalulekile, futhi noyidlayo kwakuba lihlazo kumbe kwakuba yikuzehlisa isitonzi. Hawu kuthiwa umfo kamashobana inkanyamba emakhandakhanda yafika athi hayi angeke ngidle umlenze ngoba kanti bezingekho yini izinkomo kithi esengaze ngidle umlenze ophuma kwaBulawayo. Njengoba siyezwa nasezibongeni zakhe lapha kukhona ukuthi walukudla umlenze wakwaBulawayo. Yikho ke nalapho lezo zithunywa kuthiwa bazilindisa bazama khona labo bazilela nje inyama ngathi babaziboni behlela ngempela bezixoxela bengenandaba. Hawu lokho kwayithukuthelisa inkosi uShaka okwenza ukuthi ke ibisithumela ke ibutho lezimpohlo ukuthi liyohlasela inkosi uMzilikazi. Nesizwe kuthiwa kwaliwa kakhulu kodwa yagcina ihlehlile yakwaZulu. Lokho kwenzeka kwakungumnyaka ka-1822 okuyinamhlanje kumbe ngithi kulomnyaka esikuwe sikhlanganisa iminyaka engamakhulu amabili 200 years lokho kwenzeka ngamanye amazwi sihlanganisa iminyaka engu 200 isizwe sakithi esamahlabezulu isizwe sabethwakazi sasunguleka
namhlobo sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya ngokudabuka kwesizwe sikamthwakazi
zilikazi kamashobana inkosi yezwe lonke ikhona inkosi yezwe lonke zilikazi kamashobana inkosi yezwe lonke ikhona inkosi yezwe lonke
sile sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukamele komo nansi intshumayelo yanamuhla
linjani babunkomo labalaleli okhulumayo ngubabusipanda ubusana bantu bakithi abahle umbuzo uthi sinokuxhumano na labantu abangasekho bayini abantu abangasekho kithi kwesiphilayo babuphi laba bantu abangasekho ngiqale kuyo uMathew chapter 1 verse 1 uthi uJesu mayefika ukhuluma ngembali yokhokho bakhe ngembali yakhe ngempande zakhe isihlahla kasemsikela mpande nawe ulokuxhumano labantu bakini abangasekho ngokhokho bakho zimpande zakho njengoba nginesibongo ngiwumdawuni yinje angiqalanga sibongo mina isibongo sibuye emuva okhokho bami nginokuxhumano labo zimpande zami okhokho bami angibakhonzi ngikhonza umdali odale konke kwasezulwini ngiyabahlonipha njengabokhokho bami ngiyabahlonipha njengabazali bami njengoba le bhayibhile isho ukuthi hlonipha uyihlo lonyoko alisho ukuthi bahloniphe uma bephila uma bengasekho ungabahloniphi hlonipha uyihlo lonyoko uma bengasekho ukubakhela amathuna abo atsentela lapho abalele khona ukubahloniphe yeke ngithi namhlanje ngimile ngithi ubaba wami nomama wami bagaseke emhlabeni ngibabize ngamadimoni isithuko kumdali ngoba umzali wakho ukuze ube khona nguye okulethe emhlabeni wakukhulisa nzima ma ngihlaka sengimile ngithi hayi uma bengasekho a abafileyo ababonane khona mina ayihambe kanjalo abantu bakithi uJesu uma efika wazithakazelela ngokubiza okhokho bakhe wazazisa ngokubiza imva yakhe impande zakhe nawe nami sile connection labantu bakithi abangasekho umama wami uma engase usese kumama wami usese ngubaba wami usese ngugogo wami usese ngumkhulu wami ngeke kuthiwa ngithi angisela budlelwano nabo kanjani usese ngabazali bami bafuntu mayisho ufi inyama umoya kawufi umoya uyaphila umoya uya kwenye level ezweni lomoya lelo zwe lomoya labo bayathandaza bathandaza umdali ma ufi inyama uya kwenye level yokuphila but awusaphili ngenyama ususuyophila ngokomoya ususiba ngemisebenzi yakho ma kade uphila imhlambuluko uhambe kahle uyobuya ube yisithunywa esihle kubantwana bakho uyobuya nxa abantwana bakho kunzima bakuphuphe abantwana bakho ubapha i-direction uyobuya ubantwana bakho ube yithunywa oletha ukukhanya kubantwana bakho ma kade ungcolile uphile ukungcola uzoba yisithunywa esibi kubantwana bakho bantu bakithi so ma sitohlonipha siyabahlonipha bakithi abangasekho ngokubakhela amathuna abo benzele isikhumbuzo sibakhele amathuna abo sibathentele lapho abalele khona sibona isikubakhumbula abazali bethu sibona ukubathanda ogogo nabomkhulu sibona ukubathanda abafoti lapho abalele khona kodwa sibakhonza abantu abangasekho asimkhonze umuntu ephila simkhonze umuntu esehlonile sikhonze umdali kodwa abantu bakithi abangasekho siyabahlonipha ngeke sibangwabe sisilakhele cha asitho ithando ethini lithi kubakhonze kazange babe ngunkulunkulu bephila yeke babe ngunkulunkulu sebefile but ukubonisa ukubahlonipha ngokomoya babhekile ngokomoya banami ukuthi mina kumele ngenze njani bazosondela bangigayide abanye namhlanje siyababona kukhumbula ekhaya athola umuntu abayakhala athi mina yonke into ivalekile ma ngihamba kuthiwa ma ngiyonjani ma ngiyofuna lapho engibuya khona ngoba bathi ngamanye amazwi buyela uyokhonektha labantu bakini kulezinye zezinto ezivalwa ngokuthi awula connection labantu bakini bantu bakithi sibonge ngiphethe dali wakho konke sixolele mntana ngokuthuka abazali bethu mabe sivelele emathongweni sithi khambani madimoni sithuka bona abantu abasilethe emhlabeni uNkulunkulu wenhlonipho sibeka konke kuwe amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silobaba uBusani Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Imi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo ubusani Mthombeni ukhethwe namhla ukuba umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders Football Club. Wathi uFiso Sizizwa ukhethwe uba umgcini ngcebo weqembu leli. Usenjalo namhla kunqilana iqembu le-Senegal le-Egypt umdlalo wokudinga intshantshi yomncintiswano we-Africa Cup of Nations weCameroon. Sabasaba chasukolozi vanias banda owaziwa ngezokuthula womanje uncedisana labantwana ekubumbeni okuthiyeneyo.
Izalwa esigabeni sakombimba, namhlanje angizanga ngezomculo, ngize ngomsebenzi engiyifundisa abantwana eyezandla okungumsebenzi wokubumba nomsebenzi wokwenza iarti nomsebenzi wokudlala esihlahlalazini izinto enjengamadrama engikufundisa abantwana. Ekufundiseni kwami abantwana laba futhi ngathi ngo-2020 xa ngibheke isimo esasikhona ku-COVID-19 ngathola kuyukuthi kukhona izinto abantwana sebephuma endleleni ngazo. Okwangenza ngayenza iculo lomntana omunye ole 6 years elithwa yi-corona ibizo lalo lizalizwa iculo lidlala khona lapha. Kwathi ke lapho ngafika lapha ekhaya ngathi isimo sibi ngahlala ekhaya mpela for 9 months ngibhizi nalabo abantwana. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngibonitholwe iPlan International eyazama nayo ukuthi incedise incedisa ngamaterial enjenge yokwenza iart kakhulu. Kuthe last week baletha imaterial yeart. Kwase kusithi ke mina ngasuka lapha ngaye South Africa ngafuna material eyokubumba umdaka njengoba sekulezinto nje ezinhle ezifanele ukuthi abantwana laba bazithengise bathole labo inzuzo. Sazo ethekelelwa i-art gallery isuka eBulawayo bezobona imisebenzi yabantwana. So kuningi esikwenzayo khona lapha, siyenza izithombe, amakhaphu, imiganu, indiwo.
Isikhathi sendliwe kumangoyi qhiba khonapho Sibanda.
Abantwana abangamantombazana yibangani baku thakazelela kakhulu abangabafana hayi bayabaleka mpela endimeni yesikiyo ngoba namanje ngikhuluma nje abantwana abangabafana angiselabo kakhulu senginamantombazana. Abantwana engilabo manje nje endimeni lenkiyo bangamachumi amathathu engathi 30 okunje ukuthi khona manje bangenele ama competition njengakuqala last year futhi bangenele ama competition sathola ama trophy afika 10 esasiwaphiwa ngabanye ama-sponsors. So ngiyacela kakhulu ukuthi njengamanje abantwana laba besebenza lowo msebenzi besifisa ukuthi ngaye kungaba yisikolo, kodwa ke ngenxa yokuswela asilandawo yokusebenzela, ngisebenzela ekhaya. Nxa izulu lisina fuze ngithathe lezi zithombe ngizifake endlini, manje khonokwana konke kuyindlela yokuthi ngithwala nzima ngakho engila khona nje. Ngicela ukuthi sengathi amadona lohulumende engasincedisa.
Besuka lomdlalo kuhlelo lwabatsha lo Zevanias Banda, umculi oncedisa abantwana ukubumba okuthiyeneyo okuthengiswayo.
Corona ngokugeza izandla, ngokufaka isifonyo, ngokuthela isanitizer.
Thank you.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bakhala abantu eZimbabwe ngemingcele elokhu ivaliwe ngoba uhulumende sewayekethisa iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngukhipstube.